Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlazi ku 9 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kusiya phambili kuzaba lukhoni kakhulu ngemva kwalesi senzo ukuthi ubudlelwane beMelika lobeZimbabwe buqiniswe, kube lokuxoxisana ngendlela ezakwenza kube lula ukuthi kwakhiwe ubudlelwane obuzathela izithelo ezinhle kuye wonke umuntu.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sezisole uhulumende weZimbabwe ngokuxotsha iziphathamandla zenhlanganiso yeMelika elizweni. Izakhamizi zesigaba seWange bezithegwaqa edolobheni leVictoria Falls lamhlanje zinanza ilanga labesifazane ele International Women's Day.
So abantu laba kukhanya izigebenga lapho abazele besuka khona ngabantu abazele benobuzwa ngoku.
Izakhamizi zethekela eFilabusi sezicothoze indlela amapholisa aphathe ngayo ukuqhamuka kwedlame phakathi kwabahlasela abantu behlome ngamabhemba abaziwa ngokuthi ngamabhambathi lezakhamizi zalumango. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sezisole uhulumende weZimbabwe ngokuxotsha iziphathamandla zenhlanganiso yeMelika kobulawayo laseHarare. Uhulumende weMelika wethule umbiko izolo icuthuza uhulumende weZimbabwe ngenyathelo alithetheyo elokuxotsha iziphathamandla zenhlanganiso yeUSAID ezazilohlelo lokucubungula inhlelo zikahulumende ezokuthuthukisa ezombusazwe. Uhulumende weMelika usole lokhu esithi uhulumende weZimbabwe uhlala esithi ufuna ukuvula amasango ukuze amanye amazwe azixhasa ilizwe ngenhlelo zentuthuko, kodwa nguye osexotsha inhlanganiso eziphathisa uZulu. Imizamo yokuxoxa leziphathamandla zikahulumende weZimbabwe iyehlule, kodwa senelise ukuxoxa locubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhulumende uyesaba lapho okuyabe kuxoxwa khona nge-democracy, nge-good governance, nge-rule of law, ngokuhlonishwa kwamalungelo abantu. Lezo zinto zimtshayisa uvalo olukhulu kakhulu, yingakho nje lapho okuyabe kuhlangene khona abantu engekho uhulumende kuxoxwa kukhulunywa ngokuthi kungenziwa njani ukuze iZimbabwe ibe lokhetho olukhululekileyo. Kuhlonishwa amalungelo abantu, kuhlonishwa umthetho, kube lentuthuko, kuphela ubuyanga, abantu bazuze imisebenzi, kube lempilo enhle. Iyamethusa lento angayithandi, yingakho ke sibona kugcineka kudiphothwa abantu ababezihambela nje bengelacala besenza khona lokho vele abajwayele ukukwenza, ngoba nanku phela basiphi imali njengabantu beZimbabwe bayayilandelela leyo mali bebona ukuthi kambe ngabe isebenze yini ngendlela efaneleyo. Kanti ke kuyadingeka yini ukuthi kube lenguquko ngendlela esetshenziswa ngakhona ukuze phela izale lezo zithelo efanele izizale, ukuthi kube lempilo enhle ebantwini bonke beZimbabwe. Yikho nje okuyinkinga khona lapho.
Manje ngokubona kwakho, ubona ungani imizamo kahulumende eyokuthi angenelane lamazwe omhlaba lokho ayekutsho esaqala uhulumende?
Kusiya phambili kuzaba lukhoni kakhulu ngemva kwalesi senzo ukuthi ubudlelwane beMelika lobeZimbabwe buqiniswe, kube lokuxoxisana ngendlela ezakwenza kube lula ukuthi kwakhiwe ubudlelwane obuzathela izithelo ezinhle kuye wonke umuntu. Ngakho ke lokhu okwenzakeleyo kuzabuyisela emuva kakhulu yonke imizamo le ekade siyizwa ukuthi iyenziwa yokuthi kube lobudlelwano obungcono phakathi kweMelika leZimbabwe, okuzazala kudale ukuthi izijeziso zenotho zisuswe, ukube sekuncediswa ke iZimbabwe ikhule kwezenotho, ikhule kwezokubusa ngendlela efaneleyo. Lokhu ke kwenza kube nzima kakhulu kusiya phambili.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Lamuhla bekulokhetho lwama by elections kuma ward amabili eChinoyi laseHarare. Owaqotshwa ku ward 36 eHarare umnomzana Lovejoy Chitengu uncintise ezimele. Abebandla lesCCC abaqotshisa amalunga la ekhansili kabazange bancintise. Inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo eZesn ithi bekulabantu abalutshwana kakhulu lolukhetho. Izakhamizi zesigaba seWange bezithe gwaqa edolobheni leVictoria Falls lamhlanje zinanza ilanga labesifazane ele International Women's Day elaphawulwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eUnited Nations. Leli langa liyathokozelwa njalo lisiba isikhumbuzo sokuqakatheka kwamakhosikazi iminyaka yonke mhlazi kumbimbitho 8. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngugcweleyo eseVictoria Falls.
Lumthimba okuzelwe ngabedlula ikhulu eChinotimba Wolu ubuqoqwe ngabenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ePathways Women's Girl Child Support Network. Inhloso yalumbuthano ibingeyokuzofundisa abesifazane ngophawu lalelilanga. Inhlupho abahlangana lazo bephana njalo lenkuthazo yabangakwenza ukuthuthukisa impilo zabo. Ongumholi walenhlanganiso umnumzana Trimondolo uveze ukukhathazeka ngendlela adubeka ngayo ikakhulu amantombazana aqala ukuthomba ngokuswela imvunulo nxa besesikhathini ikakhulu emaphandleni.
Bagcina bengasakwani ukuthi behambe ngapi esikolweni.
Inkulumo kaNdolo isekelwa luphenyo lwabe UNICEF abathi iningi ikakhulu emaphandleni akuleli lisebenzisa izichibi lamaphepha angahlambulukanga okubangela imikhuhlane ye-cervical cancer. Ukwehlisa lokhu kanye lokuthuthukisa omama, uNdolo uthi sebasungula uhlelo lokuthunga imvunulo abangayisebenzisa enya ngeni kanye lenhlelo zokugubha imigodi yamanzi esigabeni seWange begabela njalo omama izivande.
Sizigebile izikotshi ezingabe zifika o15. Sayenza lengadi konapho ukuthi omama bengakhi amanzi kuphela for domestic use. Omama sebekwanisa ukwenza izingadi, omama sebekwanisa ukuthola ngamasenti, omama sebekwanisa ukushaya amaclub, omama sebekwanisa ukuthenga ithukela, omama sebekwanisa lapho ukuthengela abantwana amasokisi, ama school uniform, lama domestic violence engani
seyehle. Unkosikazi Anethi Sithole wenhlanganiso yeZimbabwe Vendors and Markets Association yena ukhala ngokudlengulwa kwabantwana okungavezwayo ezimulini.
Mina mama kimi kuyabusokuhlunga emntwaneni ngoba uyabufisa ukuthi khona kuthole sokubenzicala ukuthi izihlobo ezinye bese zingani uthwakazi kubambi kuhle. So siyafisa ukuthi uhulumende angazi bangasinceda njani ukuthi khona isimo sonke ukuthi umntana msedlomuliwe emntwana omncane kodwa enhlangulwe intwana esihlobo. Ngiyabe sengathi ngimuvi mina kakhulu nxa sefisa ukuthi kuthathwe umthetho oqhakathekile ocinile ukuthi umntwana nabothi.
Ongumfelokazi unkosikazi Sibonisiwe Dube Sibanda uthi emakhaya inhlupho zokudlwengulwa kwabasakhulayo zandile ethi yabo umthetho kufuze behlale belilihlo lalaba.
Ngoba kunjenje khathesi sengimlandile umama laphandle ngumalume Sibisi udle ngumntanami sizamhlalela ezinye ihlobo. Kambe shiwa wena mama Masidube ungazi uhambe uyesibuye bophisa umalume ngendaba inaleyo njengalokho kuyadlula lokhu kuyaphela lokhu kodwa emntakeni wami ngakuphela.
Iningi ebelikumbuthano lo licele kuhlangothi lukahulumende olubona ngezentuthuko ukuba lubaxhase ngemali yokuqala amabhizimisi. Bathi imbangela yokuhlukunyezwa kwabesifazane yikungabi lendlela yokuziphilisa emakhaya. Bathi baye bebefisa ukwenza imisebenzi yezandla egoqela ukuthunga, ukweluka kanye lokulima. Abohlangothi loli bakhuthaze izakhamizi ukuba zisondele emahofisini sini abo ukuze balolongwe baboleke njalo imali nxa ithe yabakhona. Bekukhangelelwe njalo ukuba labo mthetho bazazofundisa ngezenhlalo emakhaya kodwa kabasaphumelelanga. Indikimba ye-International Women's Day yalonyaka ithi invest in women accelerate progress okuyinkuthazo yokuxhasa abesifazane ukuze kube lengqubekela phambili ephakemeyo. Ngimele i-Studio 7 ngise-Victoria Falls ngingunokuthi abadlamini.
Ukwezemaphandleni izakhamizi zetheleka eFilabusi sezicothoze indlela amapholisa aphathe ngayo ukuqhamuka kodlame phakathi kwabahlasela abantu behlome ngamabhemba abaziwa ngokuthi ngamabhambathi lezakhamizi. Izakhamizi zithi amapholisa kawaphathanga kuhle udaba lolu ngokuthi yizo ezahlaselwa ngamabhambathi la, kodwa amapholisa wona engabaphathisanga kuhle. Ngalokhu sizithi abakhulu bamapholisa eFilabusi sokumele baphume baphele kokodlwayo. Lokhu kuphuma emhlanganweni owenziwe ngolwesithathu kulandela lesi sehlakalo. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube esiphalo ludaba eseGwanda.
Amabhambathi la iningi elikhuluma ulimi lwesona kubeba besebela isikhathi behlukuluza uZulu kulumango ngendlela ezithiyeneyo. Lokhu kudala ukuthi omahlabayithwale baphindisele ngempelasonto edluleyo. Umnumzana Ntando Ndlela yisakhamuzi se-Insiza.
So abantu laba kukhanya izigebenga lapho abavele besuka khona ngabantu abavele benobudlwanguzwangu okokuthi besebethi nxa bengekho emani le bephume nje bebhotabhota ezigabeni eseduzane benze uganga lobudlova lobubhinya bokubamba abantu betshaya abantu bebathathela izimali zabo bebathathela nje into ezishiyeneyo.
Udlame olube khona ludale ukulimala kwabantu abambalwa ababalisa amabhambazi kanye nezakhamizi abanye bathwalelwe esibhedlela. Emhlanganweni okhutshwa emaholo ngolwesithathu izakhamizi solamapholisa zisithi ebe uhlangothi lwamabhambazi kungakho kabasabafuni kogodlwayo.
Kule mvumo yini yokuthi umntwana akhonjelwe ngombhobho oyinkazana ukuthi ayethuselwe ukuthi ufuna ukubulawa? Nalokho ngiyakusola ngithi ubaba umathuthu ngawe uyaphuma eSilabhuzi sibisele omunye ozakuhlalela eSilabhuzi sizagcinakala.
Induna uNdube layo ongene lo mhlangano uveze ukudana ngokuziphatha kumapholisa esithi behluleka uqhuba umsebenzi wabo wokuvikela umphakathi.
Konke elikhala ngakho nokuzivile kutho umhlupha lina kuhlupha mina angazi ukuthi abekhokhela bani ngasijijile sabenza ithumise naleyo basukumele phezulu basincede sokukhangeleleyo bakhulu bamapholisa lani lonke elikhona baba mathuzu yinto esiyikhangelele ukuthi ingakhetha uhlobo ukuthi ngubani noma ngubani sukumeleni phezulu kuyo yonke into.
Amanye amapholisa angasafunakali eFilabusi ebekhona lawo kulo mhlangano. Kuhlezi kuqhamuka udlame endaweni ezijenezo ezansi emaNdebeleni ikakhulu lapho kwenziwa khona igolide. Kusenjalo sikhuza emhlola izakhamizi zesamlodi eGwanda South ngemva kokuba ujaho leminyaka elithumi lambili ehlaselwe yingwena edamu lesizibini yambulala. Lo jaho befuna ukugeza ngesonto aze ahlaselwe isinanakazana lesi. Nangumgcini sihlalo eGwanda Rural District Council umnumzana Mphathiswa Ncube echasisa ngokwenzakeleyo.
Kulabantwana abasuka baya esibizini edamu besiya tiya inhlansi bathe betshayisa abantwana labana then omnye wabo wasesitano secabanga ukugeza wakhupha izigqoko eqeda nje ukukhupha izigqoko mpane ngena emanzini ingwenya yahle yamthatha.
Abohlangothi olunakekela inyamazana abezimparks badubule ingwenya lapho bathole khona ingxenye yomzimba kamufi ngemva kokuyihlinza. Izakhamizi zesamlodi lesilonga zibhekane njalo lodubo lwengwenya emadamu esilonga lemakapakapa lapho izifuyo ezihlezi zibanjwa zingwenya. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, sengitetela emuva ngilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sexoxa lo nkosazana Roslyn Ncube, isikhulumeli sebandla lezombusazwe eleLabour Economists and African Democrats iLate elikhokhelwa nkosazana Linda Masarira.
njengabantu besifazana siyathaba kakhulu ngokuthi lilanga lethu Women's Day noma singathi Women's Month kodwa silokunenge esinga suthiseki ngakho esifuna ukuthi ngothi asiyalungiselwa kungabe kumbe igovernment ekhona ngabantu nje makhaza noma ngamapolitical parties iconstitution ayilandelwa igovernment yethu ukuthi khona abafazi benze 50-50 lamadoda kuparliament noma kucouncil njengokukhuluma okuyenza itimu yethu this year ithi khona yona invest in women accelerate progress ngakho ke siyakhalaza kuhulumende wethu namhla ukuthi khona ibe yi 50-50 ngokuthi siyabona ukuthi khona abantu bonke abaku council abantu abaku ama member of parliament lana ibaqhesela ke phiwa izimali umnyaka ophelelo baphiwa ama 40,000 lezi moto lezithengwa siyabona ukuthi 40,000 yahamba ukuye notisa umuntu oyindoda nje kuphela bana ababe khona ku parliament yiwa bayitholani kodwa abalutshwani kodwa ungothwa yi 50-50 ungothwa siyabona ukuthi khona abantu laba besifazana abaningi abaphiwa imali lezi athi beza kwansi ukuziphakamisisa bephezulu bephambili labo sikhangela ukuthi khona nabantu abesifazana balutshwana abangena kupolitiki ngothi ngokuthi abafuni kumbe ngokuthi khona abalandaba nayo hayi bayafuna sibili sibona ukuthi khona umnotho sili bayabengela indaba zomnotho lezi bayabengela imali bayabengela noma imali yokuthi beqale amabhizinesi bayabengela ngakho ke sithi ungothi uhulumende uyanika abantu besifazana labo izimali ebatholise lawo kuthiwa ngamaloni kuyenzeka ukuthi khona yikho bezabisela noma abagcina inkukhu bekwanzela ukubisela amaloni labo kodwa ebaphile lawo amaloni
njengebandla lelithi kuyini elingakwenza ngcono lingangena embusweni
abantu bezimbabwe abayakwanisa ukuthi khona bengalandeleli umuntu olepopulism esithi khona umuntu olandelwa ngabantu abaningi belandele nje ngokuthi khona abantu abaningi bahamba laye ungothi bayekele ukuezinzinjalo beqale belalele ukuthi umuntu uthini umuntu ukhuluma phezu kwani uthi uzayenzelana abantu manje bona baphongulandela nje ukuthi khona lo ngiyo umuntu olabantu abaningi kakhulu ngakho-ke ngiyozawina wena ungazulandela ubani lo wini manje zihluphelani sithi khona abantu besifazana kabavotele labo sibona ukuthi khona thina abantu besifazana sibaningi futhi ezimbabwe kuye sila abantu besilisa njengelidi sibona ukuthi khona hayi abantu bonke abantu umuntu wonke ngothi asiyake sizame ukuthi ngothi asiyavotela umama umuntu wesifazana njengepolitical party yethu sibona ukuthi khona lo muntu wesifazana uLinda Masarila new president wethu ya ngesikhokhelayo sibona ukuthi ngothi asiyake sifake umama ngokuthi omama yibo bayenza into yonke sina sibona njengeparty yethu ukuthi ngothi siyangena kupower zakathi zathi umama wonke osekhaya emakhaya kakhulu othwala inkuni ethwala umgomo yamanzi ehambe 5 kilometers sithi ihulumende wethu uzamnika imali uzamholisa layo kuyimali lana ngokuthi umuntu wonke akula muntu ongasebenziyo yinto esiyibonayo umuntu wonke uyasebenza umuntu wonke uyasebenza imisebenzi futhi ingakhethi ukuthi khona lo umuntu ongumfazi awuyenzi lowo msebenzi ngokuthi wona sifuna ukuthi abantu angamadoda beyenze ngokuthi abantu abangamadoda bebakwanisa ukuyenza okwamagetsi abantu abangamadoda bebakwanisa ukulungisa izimoto sithi hayi thina sizathi umuntu wonke wesinkazana wesifazana oyayefuna ukungena khonapha engene laye uyeze sizacreate ukuthi khona sibone ukuthi khona abantu laba bayendisa abantwana bebancanyane bebotshwe silimbe 10 years besejele la ma-church la athi khona wona bayaphupha nje umntwana omncane beseyendiswa bebotshwe futhi kuye 10 years kuyenzela ukuthi khona umntwana oyinkazana ebonakala ukuthi khona uyagcinwa ugcine kanjani njengakho-ke sithi khona abantu kabavotele iparty yethu ngo-2028 kuyenzela ukuthi khona silungisise konke sithi abantwini besifazana together we can
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Roselyn Ncube isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-lead elikhokhelwa unkosazana Linda Masarira asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
siyabonga sithandekile le balaleli istudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
uhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje sixoxa lomkhokheli wemhlanganiso elwela amalungelo abantu abathintwa umbhuqazwe weGugurahundi ePost Independence Survivors Trust, umnumzana Felix Magalela Mafasimanda.
Kulusizi Mahlabezulu ukuthi izanu PF sizama ukubamba ama-journalist ngentamo ukuthi babhale ngalokhu abafuna ukuthi khona kuphume ebantwini. Sebesithi amanye amazwi amabala angabhalwa asithatheni njengalelo ukuthi genocide. Sebezagcigciza elithi mbhuqazwe sebezagcigciza.
Manje baba Mafa lithini lina ngalokho?
Sibona ngani konke lokhu kuyize izinto esingazivumelani lazo thina abe Post Independent Survivor Trust Peace. Ama-journalists acecetsha ayakwazi ukubhala izindaba uma kusemfeni, kusemthathweni noma kusephalamenti. Angiboni ukuthi namhlanje sebengatshelwa baphiwa amagwaliba amathathu ukuthi lokhu ndizalwenza ndizabhala lenje. Sokhanya ngani izinto sebefunzwa okuthiwa i-doctored perceptions. Ngakho ke sixwayisa abantu bakithi ukuthi into abayenzayo le ekuthiwa bafuna ukukhuluma ngeGugurahundi izinduna zithungamela. Vela akukho ku-constitution, is unconstitutional. Abantu abaphiwa umsebenzi lo ngabe Peace and Reconciliation Commission efanele ngabe yiyo ethungamelayo abanye bonke balandele ngemuva.
Kungani lisithi izinduna zingakhokheli lolu hlelo?
Kubona ngani konke okwenziwa yilaba bantu abathi izinduna kazithungameli. Zona ezinye izinduna lazo zingama-victims, zabulawela abazali bazo, zabulawela abantu bazo. Izinduna kazibambi amacala okubulalana, abamba izinduna amacala okuhlalisana kahle omdabu. I-criminal case njenge-murder, rape lokunye okuthile izinduna kazibambi. Ingxenye sebephiwe okuncinyane. Sebezaphinda baphiwe amakhompyutha, bafakelwe amagetsi, baphiwe izimota. Yikho ke la izinduna zakwethu sezizingcolisa. Ngiyazi kulezinye izinduna ezihlakaniphileyo zizagcina lazo sezizula ngoba izanu isebenzisa imali lenzuzo. Hhatshi okokuthi ama-journalist kawakhetha amabala. Hayi, lokhu yinhlekisa, kuyayangisa. Sizakubona, sizayicela sivuthiwe bajonjana amaNdebele. Siyabonga.
Lo-ke bekungumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labathintwa ngumbhuqazwe weGugurahundi Post Independent Survivors Trust, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Bebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye. Kwezemidlalo, iqale lamuhla imidlalo yenguqu kusigaba saphezulu eseCastle Laga Premier Soccer League. Kusasa kulomdlalo okhangelelwe ngabalandeli bomdlalo wenguqu abanengi ozakuba phakathi kweqembu leHighlanders kanye leDynamos enkundleni yeBarberfields koBulawayo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Imidlalo ebikhona namhla iphele kanje. Iqembu leCape United inqotshwe nge-1 kanye yiChicken Inn enkundleni yeBata. Arnel Movers lengeza iPlatinum Stars ibe nguchiki lobhanqa 0-0 ngaseLuveve. I-FC Platinum inqobe iChegutu Pirates 1 kanye ngaseMandava. IZPC Kariba leTel 1 zibe nguchiki lobhanqa 2-2 ngaseNyamunga. Kuthi iGreen Fuel itshaye iBulawayo Chiefs nge-2-1 ngaseGreen Fuel Arena. Kusasa ngesonto kulomdlalo okhangelelwe ngabalandeli bomdlalo wenguqu abaningi ozakuba phakathi kweqembu leHighlanders kanye leDynamos enkundleni yeBata Fields. Ekhuluma phambilini kwalomdlalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uKelvin Kaindu ukuthaze abalandeli bomdlalo wenguqu ukuba babuye ngokuningi bezozibonela ukudla kwamehlo.
Ngombono wami lowu awusiwo umdlalo omkhulu kweleZimbabwe kuphela kodwa nokuzekazi leAfrika kokuthi ngabe uyatshengiswa kumabonakude ubuyelwe muzulu wonke waseAfrika. Yebo kambe kube le nkulumo phezu kokuba khona kwawo ekuqaleni kwesizini kodwa lokhu kuphezu kwamandla ethu ngoba kuluhlelo oluvele olukhona.
Ukapteni weqembu leHighlanders uAriel Sibandala ugcizelele ukuba kuqakathekile ukuba umdlalo udlalwe kungela ngxabangxoza.
Sizazama njengabadlali ukuba sithokozise abalandeli bethu kanye labasizekela ngemali. Siyazinyakenye umdlalo kawusaphelanga kodwa siyabakhuthaza abalandeli bethu ukuba babuye ngobuningi babo bezosisekela.
Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leManyika Diamonds lizangqikilana leleSimbabhora ngaseTsakuva kuthele wange lizadlala leleyada ngasemalahleni. Iqembu leRentals lonakalisoze lidlale kulimpela viki ngoba bekumele lidlale leqembu elinqobe kusigaba se-Eastern Region nyakenye. Lelo qembu kalikazakali ngoba kusaxazululwa insindaba phenduli yokuba yiliphi iqembu okumele lizodlala kusigaba se-PSL phakathi kweBikita Minerals kanye leTenex. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu leRumba elizibiza ukuthi amaphathambuso lona eliphakathi kokupheka idlalade lalo lakuqala ngemva kokwethula isingu ngomnyaka odluleyo. Nangu umkhokheli walo exoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Salibonani bathandi bomculo kuzo zonke indawo labalaleli bomsakazo emakhaya lasemadolobheni. Mina igama nguDesire Dube odabuka eTsholotsho eDadamjena. Ngimele iqembu lamaphathambuso eleRumba engilisungule lomfowethu uMlungisi Mvundla naye sisuka sonke emakhaya eDadamjena eTsholotsho. Kule ndima yomculo bezesihambe ibanga yakabili khulu kakhulu. Sisebenze phezu kwesingle track kulo mnyaka ophelileyo. Bayithandile kakhulu abantu ingoma yakhona ungawukuthi sasekhule sizokwenza kulo mculo.
Ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Siyatholakala kulezi nombolo 0843055961. Siyatholakala kulezi futhi 0653618190. Ngokusebenza sisebenzela kwelase South Africa.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Kulonyaka sisebenzela i-album esifuna ukuyikhipha, sisebenza ngokuyikhanda kakhulu. Kubana abalandeli bengaqhubeka besisapota, balaba abathe bayelula isandla kulo mnyaka ophelile basisapota beqhubeke bekwenza kulokhu.
So umnandi kakhulu umculo wamaphathambuso esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zeFilabusi zisola amapholisa ngokungaphathi kuhle udaba lwabantu abahlasela abanye bephethe amabhemba kuthiwa ngamabhambathi. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande.
CIC
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.